Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigwebo leso sesenzele abantu ukuthi iZANU-PF kumbe ukhulumende akazi kuyena umuntu owenza into ethi njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafuthi bangcolisa ibizo leZANU-PF ukuthi.
UPius Jamba Mkandi olilunga leZANU-PF wabulala unkosazana wa Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi omdala eNyatsime. Usegwetshwe ukuphika okweminyaka engamathumi amathathu esejele.
Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha or ukwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu.
Amapolisa esithungiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwengumeli wezenge zawest edelele ephalamende olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane usefikile kobulawayo kuhambo lakhe lapho asuke eJohannesburg kwele-South Africa ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UPius Jamba Mkandi owabulala unkosikazi Mo Blessing Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini okukhamanzi omdala eNyatsime osegwetshwe ukuba ahlale kweminyaka engamathumi amathathu ejele. Umahluli wedalele High Court Justice Esther Muremba uthi kazange ethulele uMkandi isigwebo sokuba alengiswe ngoba uthi wenza icala leli edakiwe njalo ethethe izidakamizwa. Unkosikazi Ali oyelilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change wayemelwe ngomnumzana Job Sikhala. Oselo mnyaka lengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison ukulandela ukwetheswa kwakhe icala lokutshotshozela udlakela. USikhala uyaliphika icala leli njalo sokwehlule ukuba aphiwe isibambiso se-bail. Okwamanje isidumbu sikankosikazi Ali sisesibhedlela seShidungiza General Hospital. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana kuChaca Phulo igqwetha elilwela ilengelo loluntu njalo okubandla le-TCCC.
Ngibonile ukuthi uJamba ugqwetshwe i-third year kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu enkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo lo-prosecutor ubethele. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ekhangela udaba lwe-meda isebenza njani. Okokuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyimeda kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukidnap umuntu bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza i-robbery bakukhangela njenge-aggravating factor. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu bona ngokwakho kuhle kube i-aggravating factor. Nxa kungakule aggravating factor sokusitsho kwi-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese 30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele nje umuntu womthetho ngibone ngazane kushuthi baliswelile bekungela aggravating factor. Ukususithi usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwisise ukuthi i-aggravating factor ibizaswelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babala amaphepha akhona mhlawumbe lami ngizaniselibala ngizwisise ukuthi kuhamba njani kunzima into ezomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni
ye kodwa nxa sikhangela sibili okunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agwetshelwe ukuthi ayalengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kubele lokhu okuthiwa ngama-aggravating factors athize akumelanga alengiswe yini umuntu
kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujazi utholeni inkundla itholeni mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kuyini akutholayo njalo esentenza esezisentenzini yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angikaziboni ngizawuthi na sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene uphelele ungakathethi kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ngokuthi umuntu nje wasibala ama-newspaper ethi ubulewe ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le death sentence ngendlela akade kubhalwe ngayo ema-newspaperni ngingathi kuwe yiyo indaba naleyo efuna wona lawo ama-death sentence kumbe ama-life sentence kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kwahamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumele leso sinqumo kodwa okwakathesi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngibangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani
ye khonapho vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uze kuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo ubabaphulo
lani kuyangimangalisa
umnumzana kucacaphulo lilunga lebandla le-CCC njalo ligqwetha elilela ilungelo loluntu ubexoxa logibbs dube westudio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU PF.
Ya, lokhu kuyifakazi ukubana abantu balandzelele ukuthi khona uhulumende wethu akamelelani lobudlwangudlwangu njalo abantu bangaganyi besebenzisa ibizo lephathi eleZANU PF. Njalo iZANU PF ayithumi bantu ukuthi bayoganga. Lokhu yibo okuyifakazi bokuthi abantu bayenza izinto bangabofaka ibizo lephathi phakathi. Iphathi yabo izimelele and isigwebo leso sesithengisele abantu ukuthi iZANU PF kumbe uhulumende akavikeli muntu owenza into embi. Njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafundi banyelisa ibizo leZANU PF ukuthi hhayi iZANU PF iyathuma abantu. iZANU PF ayithumi muntu, umuntu yena ngenza izinto abe sefuna ukuzwa ngephathi. Iphathi leZANU PF ayifuni bantu abangcolileyo, ayifuni bantu abaphambanisa ibizo likamongameli kumbe ibizo lebandla leZANU PF. Isigwebo lesi ngibona sihle kakhulu.
Ye kodwa kulabanye phela abadinga ugwetshwe ukuthi alengiswe ngoba waqhumaqhuma umzimba womuntu waphosela khona ngale emthonjeni owakudala so bayakhala abantu lapha inkomo
ye kungabe kunjalo kodwa imithetho yandaba phela iyabicubungulisisa indaba ikonthi khona isigwebo esifaneleyo yisiphi abantu ngazi bakhale bathini kodwa phela angithi kulwehlangothi olukhangele ngezemthetho oluyilo olugwebayo lukhangele ukuthi lona lugweba kanjani so ngaleyo ndlela umuntu angathi angabe uthe bona abanikazi bomthetho bayakwazi bawuhambise njani baze bafike kuleso sigwebo
ye bakhala njalo bathi vele ibandla leZANU PF lilobudlwangudlwangu yikho vele abantu bakhuluma ngakho la
ibandla leZANU PF alinabudlwangudlwangu ngathi umuntu yena yedwa olobudlwangudlwangu kunabantu asabangena kubandla leZANU PF besizodinga ama-chances besizodinga ukuthi bavikele ubugebengu babo so yikho lapho ubona khona amapholisa nxa ebopha akakhethi ukuthi wena wathi bani ikakhulu nxa ulilunga leZANU PF wenza ubugebengu sikubone ukuthi uphambanisile ufuna ukuthi khona ungcolise ibandla isigwebo sangikhona laso kufanele sibe sikhulu kakhulu ukuthi abantu bafunde ukuthi ibandla leZANU PF likhona ukuthi lithuthukise ilizwe ayikhona ubugebengu lalawo esikhona abantu ama-chances lawo yiba bangabe bekhona bebuya bezimele bebodwa begathe ngebizo leZANU PF. iZANU PF azifundisa abantu ukuthi babe lobudlwangudlwangu lokho angenzi.
Kodwa kuyini okwenzithi abantu bacabangele khonokho Nkomo?
Ongabe kusenzakala ukuthi ibandla le-SANDF libandla elikhulu, libandla labantu bonke, libandla elithandwa ngabantu. So abanye abantu babe sebebona khona njengoba kuyibandla elinamandla. Ngathi ungazika ngokuthi mina ngowe-SANDF abantu baza kuthi baza ngokwesaba. Kanti-ke bona ngezifundiso zangikhona ngaze uyihambe kuthi ku-Stable School of Ideology lizakufundisa ukuthi ibandla le-SANDF libandla elinjani. Akulapho okufundisa khona abantu ukuthabele kudlwangudlwangu, akulapho okufundisa khona abantu ukuthi khona baphatha abanye abantu kubi. So ibandla le-SANDF ifuna umuntu olisisayo ukuthi ngabe kuthiwa bonke abantu bayangena ku-School of Ideology, Stable School of Ideology, bezwa ukuthi ibandla le-SANDF ibandla elinjani. Kunama-chancers abakhona abangabe funa ukusingcolisa. So abantu asebeyele ukucabangela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi ibandla le-SANDF alabudlwangudlwangu.
Umnumzana Malachi Nkomo, lilunga lebandla le-SANDF, ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseFlabosi eMatabeleland South.
The Voice of America, VOA.
Amapholisa eshtungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalela ePhalamende olilunga le-TCC umnumzana Job Sikhala. Yena oselomnyaka olengxenye evalelwe eShukurubi Maximum Prison lanxa engakafunyanwa elecala. Umbuthano lo obukhangelelwe ukwenzelwa eHuriyatso Community Center ngomgqibelo njalo ukhokhelwa inhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Trust, kodwa amapholisa eshtungiza alile ukuvumela lomhlangano esithi wephula umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act. Inhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Trust ikhankasela ukuthi uSikhala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Ibandla le-TCC lithi ukuncitshwa kwakhe i-bail kuveza sobala ukuthi uSikhala uyahlukuluzwa nje nguhulumende we-ZANU-PF ngendaba zombusazwe, kodwa uhulumende uyakulandula lokho. Sixoxe lomunye wabaphatheke kumkhankaso ukuthi uSikhala akhululwe umnumzana Themba kuye Moyo.
Kusicelo sethu sokuyenza umbuthano weJob Sikhala Solidarity, sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatsha. Bekungumbuthano lapha ade kuzayenziwa khona ezinkulumo abantu bebuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe, okufanana lakhonokho kukaJob Sikhala. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kanti ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba? Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle. UJob Sikhala ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalela ePhalamende ebotshelwa icala, thina esilithatha ukuthi licala eliselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozaba khona? Umbuso welizwe uqondane lobani?
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba. Khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazisa abantu ukuthi uJob Sikhala ubotshiwe, uJob Sikhala usehlaliswe ejele okwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kanti laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Sikhala Solidarity Council akusinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Kusho ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikhala luze luyefika lakwanga phandle kwelizwe.
Bathini abaphandle kwelizwe abakwamanyamazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukasikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukajobsikhala, akupheleli elizweni kumba akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigqagqelane lawo kusadak, siphinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo Europe. Sesilawa ama-ambasada akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawanikezwe ikuthi labo bagqugquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale indaba kajobsikhala.
Umnumzana Themba Kuye Moyo yisiphathamandla senhlanganiso yeJobsikhala Solidarity Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe akazi lutho ngokuvinjwa komhlangano kaSikhala. Kusenjalo amapholisa kaBulawayo abikwa esevimbe njalo umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party obumele wenzelwe eStanley Square Wall ngomgqibelo. Amapholisa abikwa esithi kulengozi yokuthi kungaba lodlakela ngoba bebandla leTRC beqoqa ukutshengisela. Abetripusi bona bathi lawa ngamanga aluhlaza. Izimota ezinkulu ezithwala impahla ezamagonyethi zikundwendwe ezinde emngceleni weZimbabwe leSouth Africa owePaid Bridge kusukusela ngomgqibelo zizama ukuchaphela kwele South Africa. Lokhu kwenzakala ngalesisikhathi ikhefu lekhisimusi lelo kuqala umnyaka omutsha selifikile, okuyisikhathi okwejayela ukuba labantu abaningi abachaphala umngcele besiya emazweni omabili. IZimbabwe lonyaka ithuthukise umngcele wayo ngenhloso yokwehlisa indwendwe zezimota labantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-Cross Border Traders Association.
Ama gonyeti kate ekona kakulu nge Saturday kodwa okakatesi kwayenza ama arrangements ukuthi engapaki emgwaqweni apake kuma truck stop. So bayabiza ama gonyeti kancane kancane okakatesi iqueue yakhona ise gateway truck stop. So ama lines akho made kakulu ngenxa yokuthi bayenze ukuthi ama-trucks aphake kuma truck stop.
Udubo lolu lungabe lubangelwa yini?
Ya ukugcwala kwama-truck kuyenziwa ukuthi i-staff siba silutshwane ngoba kunama passengers amaningi awahambayo ngezimoto ngamabhasi. So sizobona ukuthi i-staff siba sincane. That's why sokuyenza kungani amalayini ayakhula.
Njengoba ikhefu lekhisimusi selifikile kukhangelelwe ukuthi kulabantu abaningi abaza kuba bengena lokuphuma elizweni, ubona sengathi kuzahambeka na?
Okwakathesi kungcono, ngithemba ukuthi kuzoba labantu abaningi nge-weekend, kodwa okwakathesi kusahambeka. Njalo siyabona ukuthi kulonyaka kulomehluko ngoba kukhanya abantu bafuna ukudlalela iChristmas yabo ngaphandle kwelizwe. Silo mlinganiso wabantwana ababanjwayo bezame ukukrosa ukuye South Africa kukhombe ukuthi abazali babo baye befuna ukuthi badlele ikhefu leli ngaphandle kwelizwe. So okwakathesi sibone impahla kakhulu, impahla yiyo engenayo eZimbabwe, hayi abantu. Sisazobona nge-weekend ukuthi kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kugcwele abantu ngaphakathi, kodwa azikho imoto esijwayele ukuzibona emabhodeni. Lezo esizibonayo ziyenza amalayini ukuze zifike makuse-Bed Bridge, zifike eMessina. Kwakathesi akula even imoto eyodwa ngaphandle kweborder.
Pho nxa abantu sebezahlala isikhathi eside kakhulu bemelele ukuthi becrosse iborder lapha, akuphazamisi na imisebenzi yabantu?
Ye kuyaphazamisa sibona iminyaka odlulileyo ukuthi kwaphazamisa kakhulu kodwa kulo mnyaka kukhanya kulo mehluko ngoba ababanenga abantu abacrossayo basiye eZimbabwe ngilaye border bed bridge akulo mehluko kakhulu asazi salinde ukuthi sibone ukuthi nge weekend kuzobe kunjani kodwa kwakathesi kusangcono kusasebenzeka.
Umnumzana Dennis Juru ukhokhela inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBait Bridge emngceleni weZimbabwe leSouth Africa. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchofa intshelelezane esefikile koBulawayo kuhambo lwakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo ehamba lomunye wakhe uRoland Dube okunengi kuvela kwintathelo izindaba ya Studio 7 uEzra Chisasibanda.
Lonyanga uMeli Ndlovu uthi uchove ibhasikile suka eGoli khankasela ukuthi intsha ingathathi izidakamizwa ngoba zibhidliza ikusasa yazo. Ababili laba bamukelwe ngabantu abaningi koBulawayo ngesikhathi bengena edolobheni leli kusihlwa kunje. Loba sebe madolo nzima uNdlovu uthi bafisa uba abantu bangathathi izidakamizwa.
Ichovele sisuka eSouth Africa sichovela iawareness yedrug abuse. City stay away from drugs, say no to drugs. Sichove kahle kakhulu sesifikile lapha koBulawayo besiba thathu then upresmo usuke wasesiba le problem lapha eMessina wasethatha i-taxi ebuya ngapha koBulawayo.
Uthube uthovela Ndlovu besiya koBulawayo laye ukuthi benze umsebenzi omkhulu bahlangabezwe ngabantu abaningi abagoqela ubaba omncane kaMeli umnunzana Siphonyathi.
Sicela ukubonga uNkulunkulu ngokukhulisela uMeli, umkhulise ngumntwana olembeko, umntwana olalelayo, umntwana othanda ama-sport kakhulu. Finally empilweni yakhe uze wakhetha umdlalo wokuthova untshelelezane. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu umsizile wasuka naye le wazofika lapha. Sibonga bonke abaxhasa abasizileyo kusukela eGoli uzokuzofika eBite Bridge sithola usisi we-elegance. Siyabonga kakhulu. Kulukula alisize alenzele kahle ngasukuzwa.
Omunye njalo bahlangabezile ngonkosikazi Phesenzi Yavundla onqinise ngokupha ukudla uMeli.
Sisingabalandeli bakaMeli njalo sihlala sisizana sisebenza la uGood Meli. Sizoko kungokomnyaka, songumnyaka wesibili lo kumbe wesithathu semxhasa ngokurefresha. Udlule lapha neTrailer and Spade Bridge branch. Wadlule geza esidla izolo ntambama. Namhlanje njalo sesimhlangabezile lapha eChipangali labo bhuti Ezra Chisasibanda. Sesikonda la ethu elegance flower ukuthi ay refresher esenza umsebenzi omuhle kakhulu kakhulu this year sisi sitting say no to drug abuse into esiqede aba intanga eneng kakhulu ama drugs so hayi siyamxhasa ubhuti wethu siyabonga labalandelayo siyabona lapha na kuma groups sibili abantu baya comment abemxhasile.
Umsekeli wesikhulumeli semaphoyisa koBulawayo uAsindile Inspector noMalanga Msebele uthi uNdlovu labanye bakhe benze umsebenzi omkhulu njalo baxwayisa intsha ukuthi ingathathi izidakamizwa.
Njengamapholisa akoBulawayo siwiwone ama members of the public labantu abatsha ama youth ekuthatheni izidakamizwa. Esikhathini lesi abantu bathatha izidakamizwa banathe ukudakayo intshengu imbanje isikanke bagcine ukucinana kwako konke bahambe balwe bachayane babula lane. Njengamapolisa koBulawayo will be full force on the ground. Siyabe sipatrol indawana zonke. Nxa singakufica ustikile useceleni komgwaqo kumbungapi, we are going to take you. We are taking you to protect you. It is our constitutional mandate to protect lives and property. Siyabe siya kugcina ukwenzela ukuthi ungangena engozini. Laba bantu sebedakiwe baya cross umgwaqo bengakhangelanga basengozini yokutshaya imota, basengozini yokurojwa yokumagwa abankazana akusengozini yokuhamba babhinywe bahlukunyezwe because they've been this drunken stupor. So siyawona ambonke ukuthi uthatha izidakamizo ayisiyo solution. Ukuthatha izidakamizwa umuntu efuna ukuzichaza ngaleli khefu lekhisimusi, be warned, njengamapholisa we are rounding you up.
Lolu luhambo lesibili lukaNdlovu wake wachova intshelezi esuka kwele South Africa esiza eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Ngiyimele Studio 7 ngingoBulawayo igama lami nguEzra Chisasibanda.
kwezeMelika owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi siyembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owenzakala ngokuthi owazakala ngokuthi January 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayi-91 awesibanga sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe weMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has pretty seismic in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitho njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and like khonoko alokho ukuthi uza suspend the constitution uza khupha lokho ulokho enika evidence but i Supreme Court ngeyakhe uyo ayifakayo so sizabona ukuba buza hamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights which Colorado eaten. Furthermore, Iro versus Wade, the Eliana A abortion was set aside because of AMA state rights. They set it back which AMA states must determine their own course. And AMA states AMA Neng actually you know has decided one way or the other. So it will be interesting whether AMA judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nga sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes ayo is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. If then again these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e America ukuthi just because yabamfuni mina ngizam support abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he brings.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khona lapha eMelika. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo awekhefu lekhisimusi. Singakehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UPius Jamba Mukandi olilunga leZanu PF wabulala unkosazana Mo Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi enyathime usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years esejele. Amapholisa esithungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwayengumeli wezengeza West edalele ephalamende olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.